Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshana njani ntwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 17 kunhlangula 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bawuyele abantu ngobuningi babo bathe ngisibe njalo ukuthi hayi umkhokhelo bayamthakazelela ngoba sibonile undlela abantu abamelele ngayo uthe esehla nje emoteni kwavungama i-stadium zonke zombili ewange kanye lasefolosi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano ewange lase-Victoria Falls namuhla lapho acele khona uZulu ukuthi amvotele ukuze alungisise indubo ilizwe elibhekane lazo.
Engakutsho ukuthi amarali hayi besingakayenzi amarali wona kodwa-ke akusho ukuthi asikhankasi. Siyangena ebantwini senza ama-door to door, senza ama-kitchen meetings.
I-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ithi kayenelisi ukwenza imihlangano emikhulu ngoba kayilamali. Unkosikazi Joyce Mujuru uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho koBulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze imihlangano engenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu ewange lase-Victoria Falls namuhla lapho athembise khona ukulungisisa okusilela kwemali kanye lokuswelakala kwemisebenzi elizweni alubana ethe wanqoba kukhetho. Izolo uChamisa obesebhinga. Siyexoxe lomunye obesemhlanganweni wanamuhla umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumeli wePinga North edalele parliamente wasichazisela okunengi.
Imhlangano leyi bawuyele abantu ngobuningi babo bathe ngisibe njalo ukuthi hayi umkhokhelwa bayamthakazelela ngoba sibonile undlela abantu abamelele ngayo uthe esehla nje emoteni kwavungama i-stadium zonke zombili ewange kanye lasefolosi. So-ke engingakutsho ngamafitshane ukuthi hhayi abantu befolosi labantu bewange bakhulumile ngawabo amazwi ukuthi umnyaka lo ngumnyaka kamnumzana uChamisa.
Kuyini okumqoka akhulume ngakho akuthembise abantu?
UChamisa uthembise abantu into ezimbalwa ngaphandle kwalokho ajayele ukuthembisa ukuphatha nje ilizwe lonke. Ewange uthembisile ukuthi iwange lidolobha eliqakathekileyo lidolobha lapho kutholakala khona amalahle angatholakali kwezinye indawo. Uthembisile ukuthi nxa yena angangena embusweni uzazama ngazo zonke indlela ukuthi amalahle ewange etholakale esipha impilo enhle ebantwini abahlala esigabeni sasewanti. Wasesuka ke waya sefolosi lapho afike wathembisa khona ukuthi efolosi yena uzayenza ukuthi ifolosi ibe yiLas Vegas yaseZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga le-MDCT njalo umela iBinga North edalele parliamente. Kunjalo nje unkosikazi Joyce Mujuru okhokhela umanyano we-Rainbow Coalition uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho emalokishini akoBulawayo namuhla. Sixoxe lomsekeli kaMujuru umnumzana Sam Sipe Pankomo.
ukhulumise ngokuthi kambe iminyaka eminingi kangaka yi 38 sibuswa ngomgabe njalo leminyaka eminye eminingi sibuswa ngoSmith kambe abantu bezimbabwe bayafuna yini ukuedela eminye iminyaka ngokubuswa ngabantu abangabajinyirisi abasimnyandezelayo abasenza lokho abasenza khona baze badilize le economy yelizwe yikho ekukhuluma ngakho kakhulu ukuthi hayi asizameni ukuthi sekele sikhiphe laba bantu ngesitraye abantu abatsha.
Kundaba zomnotho welizwe lemisebenzi lapha kuyini elikuthembisa abantu alubana lithela ngena embusweni?
Esikubonayo ukuthi ilizwe lona umnotho walo ukhona ezintweni umlimi asinika zona ezinjengama minerals. Okuqathekileyo ukuthi okufanele kudrive economy yimali ephuma ukuthengiswa kwalezi zinto ibe plowed back ku development. Ende uzokhuluma ngeBotswana ukuthi abantu beBotswana bakahle bahlezi kahle ngoba igovernment yabo ekhayayo ithatha lokho abakuzuza lokhu bese bekufaka ebantwini ukuthi wonke umuntu edle nxa usendlini yakho uzwe ukuthi hayi lami sibili lapha ngiyi-part of Zimbabwe nge-development ekhona. I think yikho sibili agcwele kikho kakhulu.
Umnumzana Sam Sipepa Nkomo ungumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi kalenelisi ukwenza imihlangano ngoba kalila mali. Sixoxe lesikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Witness Duve.
Engakutsho ukuthi amarali hayi besingakayenzi amarali wona kodwa ke akusho ukuthi asikhankasi siyangena ebantwini senza ama door to door senza ama kitchen meetings kuyimhlangano khonokho esizama ukuthi sikhuthaze abantu kusukela phansi yikho phela ubona ukuthi ibandla lethu likwanisile ukubana lifake ama-candidates ku-direct election angafika wona 114 okutshengisela ukubana singenile ama-districts ngama-dotdona lawa nama-kitchen meetings sisazoqhubekayo maduze nje sizawuze siqalise ukwenza amarali kodwa-ke impazamo enkulu esiba nayo yikuswelakala kwemali njengoba lisazi ukubana-ke imali yethu kwakumele siyiphiwe ku-government ye-political finances act kuze kube manje kasikayiphiwa kungela mali kulutshana nje singakwenza kodwa siyazisebenzela from ezikhwameni zethu.
Okho umkhankaso njengoba uncintisa nje kukhetho lokudinga umeli weMagwegwe edalele ePhalamende uhamba njani wakho umkhankaso?
Umkhankaso wami ngathi uhamba kuhle kakhulu umadododo akade ngiwayenza lamaqembu ami akuward 18 weMagwegwe ebalisela iNew Magwegwe, Old Magwegwe, nakowathi 29 ebalisela ilobhengu la West Magwegwe North, le Magwegwe West. Hayi, uhamba kuhle kakhulu. Angatholi engakuthi mina yikuphathwa kube ngabantu kumbe ukungazuswa ngabantu, njalo angikezwa omunye umuntu engathi ukhona kakhulu engathi hayi ungandlalisa phandle kwengubo.
Umnumzana Witness Duve isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe njalo uncintisa kukhetho lokudinga umeli wedalele ePhalamende eMagwegwe. Lanxa amabandla aphikisayo esola ibandla leZANU-PF esithi yilo elibulale ilizwe kanye lomnotho, abeZANU-PF bona bathi yibo bodwa abalakho ukuletha intuthuko lenqubela phambili. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Dingumuziphuthi, yena oncintisa efuna ukumela isigaba sebulilima West edalele ePhalamende.
Ngikhuluma kanje abantu bahlabela ibizo leZANU-PF. I-revolution iyazilungisa, iyazihluba njengenyoka leyana engikhulume ngayo. IZANU-PF esikhuluma ngayo, iZANU-PF ekhokhelwa ngubaba u-Emmerson Dambu Mnangagwa, onguye esimkhethe njengeZANU-PF sabona ukuthi ulungele ukukhokhela ngoba kalankesa bechaje, ulungele ukukhokhela ngoba is tried and tested sowavela khona, ulungele ukukhokhela ngoba ulesineke, ulungele ukukhokhela ngoba unolwazi lothando labantu. Ngakho ke thina ngapha ikakhulu ngikhuluma ebulilima leBulilima West kumbe ngithi iMatabeleland, umkhankaso wethu ngokuthula okhomba ukuthi imvelaphi yethu ichoni kwezombangazo, ukhombe njalo lokuthi abantu sifuna ukubenzelana.
Wena njengomuntu oncintisayo khona ngapho ebulilima West, bakwamukela njani abantu?
Abantu bangamukele ngesihle kakhulu, lami nginje ngiyamangala. Kwazise ukuthi abantu bakithi bebevele kukhona abakudingayo. Esikufunayo sengikunanzelele ngokokuthi abantu bakithi besebefuna ulutsha ukuthi kambe aluba luyilo olungathatha imvelaphi yethu luyilethe lapho esiphila sikhona kathesi, singaba yini kusasa?
Umnumzana Dingumuziphothe, lilunga leZANU-PF, njalo uncintisa edinga ukumela isigaba sebulilima West edalele ephalamende. Umthethwandaba we-High Court kusasa uzahluza indaba ezikhwezwe inhlanganiso ye-Veritas, yona ethi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kayiqhubi kuhle umsebenzi. I-Veritas ifuna njalo izeki yethulele umuntu wonke ugwalo lwamabizo abantu abazavota olwe-voters roll.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Josphat Mzaqa Ngulube ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa ukuba lilunga ledali lephalamende esigabeni seBulawayo South. Josphat, awungichasele ngamafishane ngalokho okwenzakale edali le-Nominations Court. Sizwe abanye besithi batshone bekhona, abanye besithi bacine besisuka ngabo 2-3 ekuseni. Kahle kahle mnumzana, bekwenzekalani?
Into engayitshoyo ukuthi bekugcwele kakhulu kulabantu abaningi, njengoba ukhangela ukuthi ukhetho lolu ngemva kokususwa kohulumende lo umkhokheli adekhona uRobert Mugabe, abantu abaningi kule into engathi ngesithiwa euphoria ukuthi into kusho zonke zingatshintsheka. So ungakhangela lo nyaka abantu abaningi bayancintisa ekhethweni esingathi from kusukela kucouncila kusiya kuma-member of parliament la ku-president. Ungananzelela kakhulu amaphathi asukeaba maningi kakhulu engathi yikho kwenze kwagcina izinto ziphuza, siphuza ukuthi siphede ukunominathwa e-court ngenxa yokuthi abantu abaningi bebecabanga ukuthi ukuvula iparty, majonto uwavula iparty vese uphiwa imali automatically. Kuthola ukuthi abanye abantu behlulekile ukuthi baphutshise ngenxa yokuthi imali bese zingasakwani.
Ngike ngaxoxa nabanye abantu bengitshela ukuthi esigabeni sabo kulabantu abaningi abancintisayo. Esigabeni sakho bakhona yini abantu abaningi bazabencintisa ngabo?
Ye, esigabeni sami ngathi kulabantu abalichumi lasithupha 16 abakontestayo.
Awungitshele ke mnumzana, ngaphandle kwakho bakhona yini abontanga abaphumelele edale le Nominations Court abazabe bencintisa esigabeni sakho?
Ye, ontanga nxa sikhangele i-youth esingathi ngabancane emaphathini or kuhulumende nje kupolitiki, ngumuntu oyabe leminyaka eyi-16 kusiyafika ku-35 yiwo ama-youth. Bakho ngathi kuleyo age group kulami, then ngase sidlula siya ku-40 years kulababili abakhona emncintiswaneni naleyo, kulabathathu engathi ngwe MDC, ngoba MDC ifake abantu ababili, ifake uMankwendeza loKunashe Mchemwa, then kulobimba eMswapuri she's 36, kulomunye uThamsanqa Ngwenya laye ngomunye youth ongenileyo, then laba abaningi hayi ngabantu abadala.
Ngicela ukuthi usitshela amazwi akho okugcina, utshela izakhamizi zeBulawayo South ukuthi kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kumele bakuvotele.
Engingakusho kuqala, okungenza ngithi bangivotele mina ngiwumntanabo, aso muntu odinga ukuthathelwe inhlupho zabo abahlangana lazo eBlue South. Sifune sokuqala ngesikhathi ngisenza engathi utshengisela kwabadala ama-pensioners labafelokazi labana be-railways. Ngakwenza ngoba yinto engiyaziyo ngoba lamgogo wami ngomunye wabafelokazi be-railways. Njalo mina ngihlala labo, njalo angiso muntu othembisayo ulutho engalwenzi. Njalo okunye engikhuthaza abantu beBlue South ukuthi mina ngingumuntu odinga ukuthi ngibahlanganise ngibabuthanise babe ndawonye. Njengoba ngatsho ngiqalisa ngathi mina eBlue South angazi muntu wezano, angazi muntu weMDC, angazi muntu olishona, angazi muntu oliNdebele, ngazi obhuti labo sisi bami labo mama bami.
Ncabe sithi bafuna ukukhulumisana nawe bangakuthinta kanjani?
Mina ngihlala ku 7950/13 esizinda ekwenhlala khona. Inamba yami ngu 0774379576. Njalo ngiyacela ukuthi oyabe lakho okuncane oba wathi umkhankaso kunje akula bantu abafisayo ukuthi basincedise ebukhankaseni. Konke ngikwenza ama-posters agcwelile ama-flyers, ngenza ngokwami okwemali ukuthi ngabe ngihlephuna emalini yabantwana. Lami ngisezele ukuthi into le iphushe iye phambili, ngikwazi ukuthi ngimele abantu bakithi. Oyabe lokuncane ukubuse emazweni ukubukhona lapha angangithinta asondele angincede kujosephat mzacangulube. I-Facebook page yami josephat mzacangulube, uyangidinga khona lapho angifakele i-message sihlangane. Ngingithi ngidinga izandla abalizandla abangizoba umsebenzi esengiwenzile vele sesiyawuphutshisa ngoba mina ngokwami sengiyendlalele. Sengidinga nje ukuthi abantu nje abangangincedisa ngokulutshwane ukuthi ngiphushe lo msebenzi engiqalisileyo.
Joswat Mnumzana, ngikuzwile kahle, nginethemba lokuthi abalaleli labo bakuzwile kahle. Ngiyabonga, bekukuhle ukuba la kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga baba, sihlale kuhle.
Nxa usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Mnumzana Joswat Mzacangulube. Kwanelo kwalamhla, ngithakaza omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Olevalisayo nguMike Hove, libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike ngohlelo lwabasakhulayo. Siye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hello koko bethu namasiko babe tetela mazo sigcina amasiko wena.
Lamhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokuthi kambe abafana bakadesi basakwazi yini ukuthi bephosilizwi entombini kumbe ke intombi izo sezibaphosela amazwi. Nginesihlahla ngoba lo mnumzana Emmanuel Ncube okhona ngale ke kule Botswana, njalo lo mama ke usakhile line lezi ke zincwadi zamasiko esintu. Baba Ncube, siyakwamukela kuhlelo. Siyaphila kakhulu, kunjani wena?
Hayi, siyaphila lathi.
Ye Madube, kunjani mama?
Hayi, ngiyaphila. Kunjani Ncube? Ngiyalalela.
Yeah, siyaphila kakhulu. So akutsho siqale ngoMadube. Uchaye ngamafitshane sibili Madube, kulezi nsuku kuhamba njani? Abafana basakwazi yini ukuthi apho kuphosilizwe nje nxa ekhangela intombi?
Abakhathele sibe sebethiyele abafana bakudala. Abakudala babengakukhombisa inyanga iphele, izinyanga ziphele noma ungavumanga. Abakhathele sivele ukukhombisa oyabe sikhangele ukuthi namhla ngalala mkhonjiwe, ngalala kuzinto eziningi. Njalo abomama abakhathele sebakhona bayasebekhombisa obaba. So sokutshintshile akusafani nakudala.
Baba Ncube, nantu daba sibili uhamba njani?
Ya, udaba ngiyaluzwa. Lolu daba olukhulunywayo ngensuku zanamhla asebebalutshwana sibili obaba abangatshela abashela omama sibili ngendlela yena liyane eyawudala sibili ukuthi noma engahamba kumbe inyanga lokhu imshithela inyanga iziye phela kumbe iviki iziye phela abanamhla sekuyinto zama-two days or kumbe ukuthi kuthiwa engayala ngiyadlula ngoba vele lezi nsuku abantu kuthiwa imana lapho ungayala ngiyadlula. Mawungangavuma uvumile into ze-one day phela abasasheli njeganto leziyane esasizazi ukuthi intombi iyaphekelezelwa sibili noma inyanga yona.
Ehe, Madube-ke ngiyakhumbula kudala ukuthi sibili umuntu wayephundla isihlahla kuphela amahlamvu konke into ezinjalo. So-ke wayesithi nxa kuqalisa sibili kolapho athini?
Ukuqalisa kudala wayeqalisa sibili akutshela ukuthi ungubani, akutshele ukuthi uyakuthanda, ufuna ukuthi uye uba ngumalukazana wangekhaya, umphekele umama wakhe. Athathe sibili isikhathi lawo usacabanga noma ufuna ongekuvele uvume khonapho ukuthi hayi ngiyavuma. Manje abakhathesi yikhonapho khonapho umuthi wamawubo, njalo yikho sokusenza ukuthi iningi lakhathesi sicine umuntu wakhona bebanjwa imikhuhlane ngoba uyabe ungamazi umuntu yakho kuhlangana la khonapho khonapho wase wavuma wacina usuwele entweni zipasiwele ukuthi ngamqale wala ekuhambeni kwesikhathi
Kwenzwa kwini baba ncuba ukuthi kulezi nsuku abafana waphonga ukuthi kona bese jume nje.
Yeah, lezi nsuku zanamhla ngitata ukuthi kumbe kwenziwa izozo yalezi incingo zethu lezi omakhalothukwini zona lezi ukuthi uvele ungiphi inamba ngiyendlini sikhulume. Ngabe sekho lokhona ukuthi kumbe ngizamlinda ngibuza athathwa ngomunye ngavele amfonele kuphela ukuthi njengoba emphili inamba. Ende lezi nsuku njengoba ngaphiwa inamba kutho ukuthi sengowakho uzahluzwa nenkulumo zangikhontana abantu. Lemshado vele kayisekho ngendlela leyana ekhona ngoyinto zona lezo zokuthi ngama one day okuthi nje kuphela lami ngidlulisa ilanga.
Ye kodwa Madube phela kudala wayengagcine baleka omunye nxa ngamdosa kakhulu kuloku uyenga nje.
Hayi ngizange ngabaleki wayeqinisela aqinisela alinde and akutshele futhi athi ngizakulindela akakwenza ukuthi ethi isikhathi athuma omunye umuntu futhi ebhale le ncwadi athuma omunye umuntu ungabala kuvuke ngu-four zibe ngu-five ungavumanga. Uzuqinisa siyavuma sibona ukuthi hayi umuntu lo umuntu okhuluma into engizisayo kumbe umuntu ofunayo akusafana nlakathi isikhathi esingikhule into ze-WhatsApp social media abanjele abantu bekhombana ku-social media one day uyabe khonjiwe so kukhulunywa ukuthi siya uyahlangana ngaphi akusekho into zakudala ngamasiko yikusubona ukuthi bangaze benze njalo iyouth yakathesi abasahlali isikhathi eside ku-relationship so kuyizinto ze-one or two weeks or one month sebeyehlukele ngoba uyabonga sangumfundi umuntu usuphonga uwena kuphela ngokuthi yinto seyakho vele uzithande khonapho khonapho but ngani kuthiwa abantu babuyela balinde ade kuzaba le mizi emihle kusiya phambili but sesidlule ustage eso sokuthi abantu bayalinda ikhathesi intsha yakhathesi abalawo umoya wokulinda abalaphi isikhathi sokubekezela omama bakhathesi abasesaba ukuthi kubaba bakanyamfuna kumbe ubaba wakhathesi ke sesaba ukuthi njengoba namkhulelwe yenzeni akuhambe ukuthi uyelala wani ende ngasoze emtshele lobhura ukuthi hayi mina ngibakonjani ogulayo the uyagcina ulele ukhonyise namhla walala ngani sisa sivuka uregreta sibanga umkhuhlane bangisibezine so i-youth yakathesiempisa ukuthi ngani yalalele ifunda ukubekezela ifunda ukufunda umuntu uzuzubona ukuthi umuntu ohamba laye ulesisaseli-right kumbe uziyenzela nje ibhora lamaphepha.
Baba Ncube konapho-ke nxa usakhumbula kudala sibili sabhala izincwadi u-address of love pios over sonke into ezinjalo sakhumbula kuno
siyakukhumbula kakhulu
nalibhala umuntu ethi ya e
ya waletha isikhathi sibi sasibhala zimthetho eyona liprinti lami wena
sizakuqhubeka njalo ngodaba lolu ngeviki ezayo ngimthathelela ithuba ukuthi mbonge nge ubaba u-Emmanuel Ncube lo mama-ke usakhile liline uMadube olivalisaka ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
kandlela obaba mkhulubabe lobo logogo bethu kandlela ezinye eziziziyowagcina amasiko
siyabonga jahelidala Gibbs Dube likhumbule uyaqhubeka ngenxoxo le uGibbs ngeviki ezayo lingakhutho. Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga kankomo, siyabingelela abalaleli, sithemba bagcinakele kundawana zonke abakizo emseni kaJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Siyaqhubeka njalo sifunde kumbhalo esawufundayo kuviki ezimbili ezedluleyo. Umbhalo otholakala encwadini kaJeremiya usahluko u-29 undima u-11 lithi izwi lenkosi, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani, imicabango yokuliphumelelisa hatshi eyokulimaza, lekunika linikeza ikusasa elilethemba. Kufika ezimbili ezehluleyo sakhuluma ngokuthi uNkulunkulu wayekhuluma lamazwi ngomprofethi uJeremiya ekhuluma ngabantwana baka-Israyeli abakaJuda ababazayo kuya ekuthunjweni. Namhlanje ngithanda ukugxila kakhulu kulizwi elithi ngiyayazi. Hlobo zami, uNkulunkulu uyayazi imicabango alayo ngathi, uNkulunkulu uyazi esikikho esidlula kikho uNkulunkulu uyazi lithi izile nkosi akukho silingo esisehlelayo esingaphezulu kwamandla ethu uNkulunkulu mayeza vumela uhlupho lufike kithi uyasifaka esikalini asilinganise abesebona ukuthi uhlupho lolungakanani ungabona kusiza ihlupho ezinkulu kuwe kutsho ukuthi lawe uNkulunkulu uyazi ukuthi uyolokwenelisa esikuthi i-capacity ngaphakathi kwakho ukuthi umelane nalolu hlupho angeke avumele uhlupho olungaphezu kwamandla akho ukuthi lukwehlele ngoba yena uyazi uNkulunkulu uyayazi into yonke esidlula kiyo ngoba uyayazi imicabango alayo ngathi lanxa sidlula esigodini sethunzi lokufa uhamba elathi akasikhohlwa akasilahli kodwa into enthanda ukuthi ngiyiqinise bazalwane ukuthi sazi ukuthi uthi uDavida lanxa ngidlula esigodini sethunzi lokufa kangiyikwesaba esigodini sethunzi lokufa kakuhlalwa khona esigodini sethunzi lokufa kakufelwa khona kuyadlulwa ngaphetsheya kwesigodi sethunzi lokufa kukhona ukuphakanyiswa sithola abafana ababeyizigqili abamaHebheru bethunjiwe eBabiloni lithi iBhayibheli bafakwa emlilweni lithi iBhayibheli umlilo wakhona wawutshisa kakhulu ukuthi ziqhwaga zamadoda ezazibabambile zibafaka emlilweni lazo lo mlilo wazishisa zafa kodwa uNebukadnezar uthi uyaphakamisa amehlo akhe uthi yena kasibonanga sifakanga yini abadoda abathathu emlilweni yindaba sengibona sebebane owesine efana le ndodana kaNkulunkulu ungamphosa emlilweni mntakababa umlilo oza kuwo odlula kiwo ongabukiwo umlilo lo wenzele ukuthi kubonakale indodana kaNkulunkulu ihamba lawe labakufaka emlilweni baze bavuma ukuthi ngempela ungumntu kaNkulunkulu lithi iBhayibheli izwi lenkosi uJesu esebethelwe esiphambanweni sokumnyama emhlabeni sekuzamazama umhlaba uqephuka amatshe isikhulu savuma sathi ngempela ube indodana kaNkulunkulu ngemva kokuthi sebemphosile emgodini wengonyama uDaniel lithi iBhayibheli izwi lenkosi waphotha ephuma lapho waphakanyiswa wenziwa uVice President ezweni yena ayisigqili kilo lapha sifunda ukuthi kungabe kunesimo esidlula kiso ngabe kuyikuhlupheka okungakanani ngabe kuyikufelwa ngabe kuyikudangala kungabe into zonke singasahambi kahle kasibe lethemba sazi ukuthi ngemva kwesigodi sethunzi lokufa kukhona ukuphakanyiswa ngemva komlilo kukhona ukuphakanyiswa ngemva komgodi wezingonyama kukhona ukuphakanyiswa sasibisa kuJesu uqobo lwakhe ngemva kokudlula esiphambanweni ngemva kokudlule engcwabeni ethuneni lithi iBhayibheli waphakanyiswa waphiwa igama eliphezu kwawo wonke amagama kasikhuthazeke siduduzeke bazalwane sazi ukuthi ngemva kokho kwenhlupheko inhlupheko esidlula kizo zilande ukusiphakamisa ngemva kwakho lezi nhlupheko ikhona ipromotion qinisela bekezela noma sekunzima kangakanani ungagivaphi ukholo lwakho bekezela uqinisele ngoba uJehova uyazi imicabango nayo ngawe angeke azakushiye angeke azakulahle
akuyiphethe mfundisi
ake sithandaze siyabonga siyakhuleka ukuthi wonke umlaleli oziyo leli izwi aduduzeka aphakamiseke akhuthazeke emoyeni ubusisele abaphathi bohlelo labaphakamisa uhlelo lolu uNkulunkulu onamandla wonke ubaphakamisa ubavikele ubagcine lelisi gama lenkosi uJesu siyakhuleka amen
hayi siyabonga mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga Nkomo siyabonga abalaleli libele ubusuku obuhle
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Swanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi Yasuka yasala sikhangele impumela yemidlalo ye FIFA Soccer World Cup edlalwe lamhlanje. Serbia 1 Costa Rica 0, Mexico 1 Germany 0 qanda. vayangisile lafana iGermany ibikhuta ngani bafana bakhona they are getting out of fashion okwasha belungu. IBrazil le Switzerland uyalandela umdlalo wangkhona nje kathesi kumzuzu owodwa olandelayo. Kusasa iSouth Korea izadibana le Sweden, Belgium, Panama, iTunisia yona izanqikilana le England. Amaqembu ezwekazi le Africa aqhubeka eyangisa mpela akula leli lodwa eselithela nqoba. INigeria bayibhuqile 2-0 iCroatia. Morocco ichaywe 1-0 yi-Iran. I-Egypt la ichaywe 1-0 yi-Uruguay. Sesikhangelele ku-Senegal le-Tunisia. Ku-PSL imidlalo yasekhaya. I-Caps United inqobe i-Chapungu ngethuka 0. Black Rhinos 2 ngezi 1. ZPC Kariba 2. Bulawayo Chiefs 0. Harare City 3, Yada 0, Chicken Inn 1, Triangle 0. Kwanele mtwaga zomuhle likholise iBrazil le Switzerland umdlalo olandelayo olivalelisayo nguntungamilinkomo lila.